leyo indaba ye-2019 rata baniyazi ukuthi ivela ngaphi. Ngibona engani ivela ebantwini asebebona imbiza isivuthiwe, sebekhangelele ukuthi babuye bazokudla. Ikanti-ke thina hhayi besingakhangelelanga khonokho. Thina into kade sivele siyikhangelele ukuthi siqondise uThamisa ayekuphambanisile ngesikhathi e-impoza abantu abakwezinye izigaba emadebeleleni. Yikho lapho kwaba nensukela yendaba le.
Manje sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo, umkhokheli uyakhethwa nini njalo njani?
Umkhokheli njengoba kube yinto nje esike lathi singayikhangelelanga ukuthi uza kuba ngumuntu othi usechiya ibandla. Kodwa-ke nxa esechile kabusenani, you cannot hold one at ransom ukuthi hayi ndoda kuya ngapha sizokhuluma. Of course kuyakhulumiswana, but lingabona sokwehlule kufanele kube nani, kube ne-way forward. Njalo leyo interim committee ekade vele isaziwa la ukuyazigandeleyo i-interim committee esuke ngesikhathi kusiba lama-recalls, esuke ngesikhathi kusiba lama-double candidates. Laba asebebuye kathesi kasibazi ukuthi ngabani, ngabantu asebelande ukuzoganga, ukuzophambanisa into enhle ekade siyibombile sa-appointa u-secretary general wethu uSengezo Thabangu, njengoba umbonile beyiphethe kahle into le. Yazi yakuba kubi, so kuthuthe laba asebeziza ngokuthi bakuyona leyo ikomiti baphinde bayakhetha abantu abathathu ukuthi bayekhulumela iparty. Engithi ngingaya ku-constitution eyiyo esayifaka ku-minister of local government, ku-president of senate, e-parliament, lasevek, bayihambelani i-constitution leyo.
Ye, manje umkhokheli lizakhetha nini?
Izahlala i-interim standing committee lesinqumo, njengoba kuyiyo that's the only authentic body ekhona kathesi. Leyo eyabe promise Mkhwananzi sebengama-acting president asikwazi ukuthi uvelele ngaphi, ngoba the only steering committee that formalized the party is the steering committee that I belong to and the steering committee that Thabangu belong to. And leyo Congress oyibuzayo iza kuba khona, singahlala phansi ngambiza uSengezo Thabangu, izalandela i-constitution eyokuthi simbize sizohlala laye phansi silungise lokhu okade kugobile. Angisho nalapho akade phambanise khona mhlawumbe uyengwe ngabanye abantu akade esesebenza nabo, esethiya laba eqale nabo leyo hearing standing committee. Kodwa engakuthembisa khona ukuthi yebo, ye iCongress izakuba nayo, singahlala phansi. And njengoba sekulama-event ona la asefikile ukuthi hayi president usenjani, usethile, so kuzamele sihlaleni phansi sidiscuss whether we are going to have electing president or sizakuba yona le i-standing committee, i-interim standing committee izakhontinua i-working committee. Lokho kuzahluzwa kulo mhlangano siyazise lo mphakathi.